Ngizani into eyenzayo ukuthi ngoba sesifika kukhetho njalo sasegcekeni ukuthi izadliwa isimisane nokuthi sizakuthiwa isihambise ithi ebantwini kufanele balethe i-slip kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota babuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha labo ethiwa i-reference number ibisithini. Iqiniso kelo ukuthi abantu beZimbabwe fanele bazi impela ukuthi uhulumende lo akalanto angayenza, labantu bezanu lamapholisa lamasosha akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo azekhululekile. Kufanele abantu bezimbabwe bazi impela ukuthi uhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusebuzimele obukhulu kakhulu kungaqalisa ukudlwakudlwa ngoba uzama ukuthi laye azenze uhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni. Ngithanda ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi bathathe isikhathi leso ukuthi bazilungiselele ukuyavota kungabi lo edwa owethiselwayo. Kodwa nxa bekhona abethiselwayo bangakhulumisana namalunga e-NDC Alliance aseduze labo sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabesethela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho.
Lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona liyahamba yini liyemangala emapholiseni?
Vele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathola begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona owethuseleyo kumbe otshelwe into engamethusela aphange asazise nxa kuyukuthi inamba ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengetuselwa njalo kungabi lokudubeka. Kunabantu abavela emazweni apheshe amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho singabathuma labo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani. Khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezanu ngeke benze ubudlwangudlwangu. Sinabantu abasuka emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho oqhutshwa ngalo.